siyabonga endimi yakhe mwakhalelie ngokusethulela uhlelo ngendaba ze ngolimi lwesingisi. Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 14 ngomabasa 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Qakathekile ukuthi uhulumende kaRobert Mugabe usitshele ukuthi i-15 billion ingapi njalo umsebenzi ingapi. So qakatheke kakhulu ukuba sesiyenza lo ngaphansi komthetho langaphansi komthetho.
Inkulungwane zabasekeli bebandla le-MDCT zingene ezitaladeni eHarare zitshengisela ngokonakala komnotho welizwe. Kwele South Africa khona amakhulu abasekeli bebandla leZimbabwe People First batshengisele labo ePitoli besithi bafuna ukuphiwa ilungelo lokuvota.
Ama-demand wethu, they are simple. Sifuna i-freedom. Sifuna ukuthi i-embassy yethu iye eZimbabwe. Ikhulume neParliament uthi abantwana bahleli South Africa, abantwana bahleli UK. Kufanele sibavumele bavote.
Inhlanganiso ebona ngezenguqu ezifa ithi ile ndaba ezimnandi kubasekeli bomdlalo wenguqu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkulungwane zabasekeli bebandla leMDCT zingene esitaladeni seHarare namhla zitshengisela ngokonakala komnotho welizwe, ukuswelakala kwemisebenzi, ukucatsha kwemali yamadayimana engamabhiliyoni alitshumi lanhlanu lokunye okunenginengi okuhluphayo elizweni. Lanxa kungazange kube lodlakela, amapholisa ake aphosa intuthu ehitshayo ngesikhathi lokukutshengisela kubanga edalele eParliament. Kubika uMavis Gama.
Ngenye yengoma leyo ebezihlatshelwa ngabakade befola laba betshengisa ukuthakazelela umkhokheli wabo umnumzana Morgan Tsvangirai obekhokhela lokhu kufola ekhatshwe ngunkosikazi wakhe u-Elizabeth. Basukela endaweni eyaphiwa igama lokuthi Freedom Square libandla le-MDCT. Inkokheli ye-MDCT ivezi ukuba enye injongo yalokhu kufola okwenziwe ngokuthula yiwukhuthaza uMongameli Mugabe lenkokheli yebandla lakhe ukuthi badinge indlela zokuqeda ubuyanga osebubhahile elizweni kanye longathembeki osekuphazamise isimo somnotho. Bathi bafuna njalo uMongameli Mugabe atsho ukuba ikuphi njalo yasebenzani i-15 billion etholakale ekuthengisweni kwamatshe aligugu amadayimani lokuthi enze ibe khona leyo misebenzi ayithembisa uZulu phambilini kokhetho lomnyaka ka-2013. Lanxa amapholisa ayebegcwele indawana yonke uZulu lenkokheli okubalisa umnumzana Tsvangirai, basuke lapho oqala khona i-Freedom Square, bangena umgwaqo uRobert Mugabe, bajika ngoJulius Nyerere, bayangena uNelson Mandela, sebelubhekise edale lePhalamende, lapho abavinjwe khona befuna ukwethula incwadi yezikhalazo. Umnumzana Tsvangirai wethule amazwi akhe e-Africa Unity Square. Emazwini akhe uTsvangirai unxoma uZulu oqunge isibindi ukuza kulokhu kutshengisela ethi yisibonelo sokuba sebediniwe abantu ukube lokhe bencindezelwa kumalungelo abo. Uthe imizamo yamapholisa yokuvimba lesi sehlakalo lihlazo.
Mugabe has no solution to the crisis because he is too tired.
Usephelelwe ngamacebo uMongameli Mugabe awukulungisisa inkinga ilizwe elibhekane lazo ngoba sediniwe. Lamuhla sithi kuye kasuke esikhundleni ayephumula. Kasitsho ukuba sifuna ukugenqula umbuso ngokungekho emthethweni, sithi thina makasuke ngokuthula ayephumula.
Izolo idale le-High Court liphe imvumo lelibandla ukutshengisela lifola okuke kwadluliselwa phambili kuviki ephelileyo abezomvikela lamapholisa ngaleso sikhathi bethi bengafuni kuphazamise umhlangano kaMongameli Mugabe labalwa impi yenkululeko. Unkosazana Lindiwe Makhulumo ngowesifazane osesemutsha oyisakhamuzi sedziba rasekwa engunobhala jikelele kwezokukhankasela umhlangano edolobheni leHarare uchaza ukuba kungani ephatheke kulokhu kufola.
And then bake baqala ndawo ukubuyalayala but kathe sibone sithabile ukuthi sizokuthwa igwetha lethu uNelson Chamisa lo lokuzeni noDouglas Monzora baphiwe imvume yokuthi sinjani sitshengisele ilizwe lonke ukuthi sibonakale ukuthi nje abantwana beZimbabwe sikhalelani. Sifuna okokuqala sifuna i-15 billion yethu yena leyo yaswelakalayo njengabantwana abancane sifuna amataza yethu siyafuna.
Unobhala jikelele ebona ngezabesifazane Secretary for Gender Youth Wing uNkosazana Sithabile Mlilo yena uze evelele kobulawayo.
Hayi ngqambo labantu bebaningi sonyathaba ngoba kulama youth amaningi kakhulu ababuya kuzo demand imali yabo. Nxa abantu besithi khona abatholiwa i-15 billion yethu sothi nasibuya kuzo demand ama $1,000 yethu ngoba nxa besithi ababoni i-15 billion thina lathi population si about 15 million abantu. So omunye nomunye kumele ze demand $1,000.
Umnumzana Gift Siziba yisakhamuzi seHarare njalo engomunye wabasakhulayo abaze kulomkhosi ngoba ethi kuyiyona ndlela ezafuqa uMongameli Mugabe ukuthi alungisise umumo welizwe.
I-decision evele ku-High Court yeZimbabwe ukuthi i-demonstration le iqhubekele phambili and ngizwa ngikhululekile kakhulu ukubana thina njengabatsha qakathekile ukuthi ihulumende ka-Robert Mugabe usitshele ukuthi i-15 billion ingapi njalo umsebenzi ingapi. So qakatheke kakhulu ukubana sesiyenza lo ngaphansi komthetho langaphansi komthetho.
Unobhala we-MDCT uMnumzana Douglas Monzora utshele intatheli zindaba ukuba okwenzakale eHarare kuza sabalala kuye lakwamanye amadolobha amakhulu lamancinyane njengendlela yokutshengisa uMongameli Mugabe ukuba abantu sebediniwe ngombuso wakhe. Baqhubeke behlabela abekade betshengisela laba sebelubhekise Africa Unity Square lapho abagqibe khona lumbuthano. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Sizahlaziya lolu daba kabanzi kumzuzwana elandelayo. Kunjalo nje amakhulu abasekeli bebandla leZimbabwe People First elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru lamhlanje bebetshengisela emahofisini omeli weZimbabwe ePretoria kwele South Africa besithi bafuna ilungelo lokuvota bekhona le kwele South Africa. Bebecula begiya kanye lokutshaya phansi ngentonga besithi bazimisele ukuletha umbuso omutsha eZimbabwe. Kubika uBenedict Nhlapo.
Ixuku labasekeli beZimbabwe People First ZPF abafika amakhulu amahlanu bafike bengasadlanga nkotshana ehofisini yomeli weZimbabwe ePretoria besithi bafuna ilungelo lokuvota bese South Africa. Lamalunga lelibandla ungakapheli umnyaka lizelwe abevele zabelweni esijeneyo kwele South Africa. Osaphethe isikhundla sokuqoqwa kwenhlelo zalelibandla kwele South Africa umnumzana Lawrence Mavaire uthi bakubeke kwacaca bafuna uhulumende weZimbabwe abenzele khona.
Ama-demand wethu they are simple, sifuna i-freedom. Sifuna ukuthi i-embassy yethu iye eZimbabwe ikhulume ne-parliament ukuthi abantwana bahleli South Africa, abantwana bahleli UK fanele sibavumele bavote. It's simple because it is their right. That is our only demand.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana John Jwara osuke esabelweni sakwaZulu Natal ezoletha isikhalazo sakhe mathupha uthi akathandabuza ukuthi ivoti yakhe izahlengilizwe athi selibhidliziwe iZANU-PF.
Ilizwe selifile seliphelele nya. Uhulumeni nje awuseko kuyilizwe nje lefamily yakamgabe. Kufanele sibuyisele i-dignity yezwe lethu ukuthi wonke umuntu abe namalungelo. Hayi ukuthi uhulumeni sisusabe uhulumeni ukuthi masikeza saveza inhloso yethu bese basilethela amaphoyisa azosishaya. Kufanele sibe namalungelo nathi njengabantu.
Amalunga lelibandla achaze ibandla lawo njengelilomehluko elilokuthula kanti lokhu bebekugcizelela nangengoma zokholo. Osaphethe isikhundla sokuqoqwa kwenhlelo zabatha kuleli bandla umnumzana Darlington Sibanda uthuthokoze kakhulu ngosekelo olutholwe libandla lakhe kwele South Africa.
everywhere you go now abantu bayajabulela umzabalazo e Hubro Beria la empuma khona e wardini yami. We are holding ama meetings at least once a month and siya mobilize. Come 2018 siyangena e state house, come 2018 siyogovern, the people shall govern.
Ugwalo lwesikhalazo zabe betshengisela laba lwemukelwe umunye wesiphathamandla ze-ofisi yomeli weZimbabwe wathembisa ukuthi luzasiwa uhulumende eZimbabwe. Ukungezi komeli weZimbabwe ukuzokwemukela lolu gwalo mathupha kubathi ukuthelisile abe betshengisela laba. Lobanje amabandla amaningi aphikisayo esehluleka kaninginingi ukubamba ngamandla uhulumende weZANU-PF ukuthi abaphe ilungelo lokuvota besemazweni, abasekeli bebandla le-ZPF bathi lesi sekuyisikhathi senguquko, kanti njalo bathi okwakhathesi akekho ozaba la mandla okuyivimba. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa.
Kuhlelo lwezemapandleni lamhla sise Beitbridge njalo sixoxa lomeli walesisigaba edalele parliamente unkosikazi Sipho Dube ngomumo wendlala. Siyakwamukela kuhlelo Madube.
Ngiyabonga baba.
Injani indlala kona ngapho?
Hayi kubi, abantu abazange badobhe lutho. Daba lwendlala lukhulu eBeitbridge. I-government yayithembisile ukuthi izafaka banika abantu uhlelo lokudla. But kukhanya eBeitbridge uhlelo lwangikhona olokuphiwa abantu abakalutholi. Ngaphandle komumbu othengiswayo. Umumbu lo thengiswayo uthengiswa nge-$15 ebantwini. Kodwa ke ukuthengisela umuntu wonke. Nxa usithi uthi uyakhangela umumo baba owendlala esikhuluma ngayo, kulamba abantu abangene alesiyo ukuthi bathole yona i-$15. Thina sasicabanga ukuthi abantu nje kuzayenza i-drought leyisa abantu baphiwe ukudla mahhala, bese kusithi laba abangani kuthiwa bayathola kube yibo abangathenga umumbu lo nge-$15. Kodwa akunjalo, abantu kufanele bathenge umumbu nge-$15. Ungathi uyakhangela lapho umumbu lo wahanjiswa khona, wahanjiswa ku-GMB wokuthi abanye abantu bahamba 20 kilometers or 40 kilometers ukuthi bayefika khonapho okuthengiswa khona umumbu. Umumbu lo uthi wehlisiwe i-$15. But ungakunanzelela manje, nxa umuntu esuka lapha asuka khona ku-40 kilometers or 30 kilometers esiyathenga umumbu lo, kuyabe sokufanele ukuthi agade e-GMB aphinde futhi awugadise lowo mumbu ukuthi ayefika emzini wakhe. Evele yena engelalutho aphinde awugayise. Ngikhuluma nje ngiyemaphandleni namhla, ngifice enye imulo ekutshengisa ukuthi kabalalutho bewomsimlomo besidla isihlahla okuthiwa ngumkhomo, bethi umumbu ukuthi ukhona i-$15 asanelisi ukuyawuthenga.
Othole besidla isithelo somkhomo benza njani? Basidla njani? Bayasipheka? Kwenziwa njani?
Bayafaka umkhomo lwana emanzini uncibilike. Xa usuncibilikile sebefaka ichukela, sebegoqoza. Abaye belechukela bayafaka ichukela bagoqoze, but nxa ungelachukela yikuzigoqozela nje uzidlele. Kumbeni kwesinye isikhathi batheke ngawo iporridge. But khonapho kwena le ndawo efike khona bebengelayo yona impuphu yokuthi bapheke iporridge.
Abenhlanganiso ezizimeleyo abaphathisa abalambayo kalikababoni.
Kuke kwaba le ndaba enje eyokuthi abantu baya kule social welfare ebinika abantu abadala. Kwathiwa baholisa imali, beholiswa ama-20 angikhona I think bahola kabili. Ngunyaka ophelileyo nalokhu, siya kubo November, December. Bazothi umumbu abantu abadala kuthiwa abantu abakhulileyo umumbu lowo lawo bahole kabili. Imali yokade kuthiwa ivela ku-Health Division, umumbu kuthiwa yi-social welfare. So yikho kwagcina khonapha, akulahlelo olunika abantu i-staff okwakathesi. Abantu kuthiwa kabayethengani umumbu nalowo owe-$15. Ngokuthi umumbu nalowo kuthiwa abantu bayabhalisa ngosobhuku, usobhuku abhalisa abantu bakhe lezithupha. And then umuntu nxa esesiye GMB laphana uyahamba lani nebizo likasobhuku wakhe, ibizo lakhe liyabe likhona le namba yakhe yesithupha. So akula angaboni organization encedisayo ka.
Se lige laluthela yini edalele parliament njengomeli wesigaba loludaba?
Yeah, edalele parliament sikhuluma ngendaba yendlala kuzaze ku announce ukuthi sokulendlala. Kwakhulunywa ukuthi abantu bazaphiwa. Kuzaphuma iprogram yokuthi abantu baphiwe ukudla. Kwakhulunywa ukuthi amalowumumbu anti nxa kuthiwa lapha anti kulokuthi abanye abantu bayazithola balakho abalakho ababalayo imali yokuthi bayathenga kuyakhangelwa nje kwathiwa ama $15 la kuzabe kuthengiselwa abantu abanjani laba abakwanisayo ukuthola bayehlisele wehlisa umumbu nalowo kwathiwa ube $15 but ukukhulunywa sile kwathiwa khonkhona abantu bonke kufanele bathole ukudla. As long engumzimbabweni wonke umuntu affectwe i-drought and ufanele athole ukudla. Ngabona kwakhulunywa kakhulu sibili ngendaba yona leyo but okusalayo ku-ground ukudla asikakubona kungafiki. Kodwa iParliament sibili yakhuluma ukuthi ufanele wonke umuntu athole ukudla.
Hayi isikhathi sesidliwe nguMangoye Madube phosa elokugcina.
Uhulumende kancedise kakhulu ukuthi ukudla kakubuye phansi ebantwini abantu bathole ukudla. Okudla sikuloko kuncedisa ukuthi abantu bengafi ngendlala. I-$15 abantu kabayenelisi abalayo.
Hayi bekukuhle kuba lawe kuhlelo Madube siyabonga.
Lami ngiyabonga baba.
Ngugama.
Vele lalele uhlelo lwezemaphandleni sixoxa lo nkosikazi Sipho Dube umeli weBainbridge edale leParliamente asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yenxa kukhona elifuna sikhulume ngakho khona ngapho emaphandleni lisithinte ke sizalitshayela ucingo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Saka 18 kulinyanga eZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse. Lanxa liqakathekile leli langa abanye bathi kalitsho lutho kibo ngoba bebhekane lobunzima empilweni obugoqela ukusilela kwemisebenzi lokubhidlika komnotho. Imbangela bathi nguhulumende onsundu abamjabuleleyo engena embusweni ngo-1980. And I don't want my people to be tricked. Kambe kuwe lichoni ilanga likamabasa mhlaka 18. Uchoni uzibuse kuwe. Rekoda imbono yakho usithumele yona ngeWhatsApp kumbe uthumele nje imbono yakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sitholakala njalo ekhasini le Facebook kanye la ku Twitter. Ko Live Talk lamhlanje kuhlelo lwe Women's Round Table sihlaziya imisebenzi enziwa ngabesifazana selokhe elizwe lithole uzibuse. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Somalia sebulale enye intathelizindaba uHassan Hanafi Haji obeseteswa icala lokusebenzelana lenhlanganiso ye-Al-Shabaab ukubulala ezinye intathelizindaba. Abakokhelayo kukhetho lokudinga abazamela amabandla athi elama-Democrats unkosikazi Hillary Clinton kanye lomnumzana Donald Trump wama-Republicans
bakhangelelwe ukunqoba kukhetho lwama-primaries oluza kwenziwa ngolwesibili. Njengokwethembisa kwethu ngaphambilini, ukutshengisela kwabebandla le-MDCT eHarare namuhla bekhonona ngokunyamalala kwamabhiliyoni alitshumi lanhlanu amadola. Lezinye inhlupho ezibhekane lozulu weZimbabwe kubikwa kuphumelele kakhulu ngoba abantu beze ngobunengi. Ukuhlaziya lolu daba, uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxelo lwela amalungelo oluntu. Unkosazana Nyari Mashamombe endawonye loDumisani Mleya intatheli zindaba eloDumo.
Mina ngibona ngani ukuthengisela into enhle. Kuthengisela ukuthi abantu sibadiniwe nokudubeka. Abantu balambile, amankazana hayi esikolo, bayalotsholwa bebancane. Konke lokhu yinto kade zizalungiswa. Aluba i-15 billion dollars leyi ingadliwanga. Kodwa ma ngikhangele indaba yokuthi i-MDC ithengisele. Mina ngibona ngani yikho lapho esile problem lingamaZimbabwe. It's becoming about utshangirai this, utshangirai that, how powerful utshangirai ukwanisa ukuletha abantu 10,000. Thina sesidiniwe ngakho konoko konke. Thina njengamaZimbabwe sithi mathi siza kuthi yi-MDC kutsho ukuthi sithiye abanye ama-millions akweZimbabwe abezanu-P F labo abangafuni ukuthi i-15 billion dollars leyi ibe ihliwe anyithi. So mina ngibona ngani kumele kube yindaba yemaZimbabweni. Thina njengamaZimbabweni sithini kumele singagqoki i-red mathi sithengisela ngendaba ye-15 billion leyi. Kumele umuntu wonke egqoke konke akufunayo. Singene lapha sonke ku-road sihambe sethengisela njengamaZimbabwe.
Ngubani Nyari okumele ayenze khona lokho? Yena usethethe inyathela lakuqala yokuthi kakutshengiselwe wakhokhela. Masingamsoli phela ngalokho.
Uyabona sis-PJ, abantu laba bonke abezanikezi labo-MDC basebenzisa kabi. Yibo abasithwalisa nzima lapha emhlabeni, especially eZimbabwe lapha. Ngoba bathatha ama-chance, lo uyabona ukuthi i-15 billion lei iyaswelakala. So asambeni sisebenzise abantu ukugcinisa umhlangano wethu. I-good leadership esiyifunayo, utshangirai lo, kade kumele engathi abantu bakhe begqoke i-red, kade kumele ebize umhlaba wonke, ethi mhlaba asambeni, asifuni abantu abazagqoka red, asifuni abantu abazagqoka ZANU-P F, umuntu wonke asambeni. That's good leadership esifunayo lapha eZimbabwe. Asifuni abantu abaloko besidivida.
Hayi, asinikane phela ithuba. Dumisani, uthini ngalokhu wena?
Konke akusho right ukuthi if xa abantu bazafuna ukuthi into leyo iphumele, kumele bahlangane ngobuningi babo. Lingasebenzi ngaphansi kweqembu elilodwa. Inhlanganiso yenza njengemfisi ayisoze ikwanise ukuletha abantu bonke beZimbabwe ukuthi bathwale emgwaqweni bayetengisela emadrovini wonke. Kungaba ngcono ukuthi kuhlangane. Kodwa-ke kuqakathekile ukuthi kube nomunye oqalayo. Ey'ntweni lezi siyakwazi ukuthi ungathi wonke umuntu baye phambili, aye sibaningi abafuna ukuthi baye phambili. So kuqakathekile umunye oqalayo. Nayiqeda lapho abanye sebesondela, sebesebenza bonke, kube nabantu nje abavela ku-civil society, emaqembeni ezombusazwe abaphikisayo. Bonke laba bangahlangana ndawonye, kuba yinto enkulu. Kodwa-ke kufanele kube nabantu abaphambili ngoba ungathi wonke umuntu ka-organize kaqoqe le nto ayiphumeleli. Kumele kube nomuntu oqoqayo i-week in week out e-South Africa. Khona ama-demonstration but ayabekhokhelwa ngabantu abaziwayo nehlanganiso ezikhona ezaziwa ngabantu. So nalapho kumele kube nomunye ohamba phambili. Iqiniso elilapha ukuthi ey'nhlanganisweni eziphikisayo kweZimbabwe ama-opposition parties uTsvangirai nguye oleqembu elikhulu. Lokwakutho ukuthi inkokheli esingathi iyakwazi ukwenza kwedlula abanye. Hhayi siyatsho-ke ukuthi phansi lapha ebantu nabalandeli abaningi kwedlula amanye amaqembu. Njengoba eseqalisile kutho ukuthi abanye ngabasondele eduze bakhulume naye bahlangane babone ukuthi bakhuluma ngento yinye bahlanganayo.
Kodwa okwanamhlanje phela lingazake limthathele inhlonipho yona leyo eyokuthi nguye osukumileyo wakhipha ilizwi lokuthi asitshengisele nini madoda ngendaba leyi e-15 billion.
Hayi ngeke, because nguye oqoqe into leyo. Kumele sikuvume ukuthi nguye oletha abantu ukuthi basondele lapha emgwaqweni bahambe batshengisele.
Lami ngiyahlonipha lokhu Dumisani okutsho ukuthi kade kumele kube lo muntu oqhalisayo. Kodwa ma ngikhangele sithi wami indaba ekhona yokuthi umuntu lo okhalisileyo that's all much of leadership in it. And we are wise, we have a scandal, I'm a better leadership alternative. I need the better leadership alternatives. Ukuhlanganisa abantu bonke kuqhakathekile. So engikutshoyo ukuthi asheke sibe lokho sisithi muyoqhalisileyo. Ngiyabe ngikhangelela ukuthi ebe ngumthungameli ocabanga iZimbabwe yonke.
Lo bekungunkosazana Inyari Mashayamombe, omunye wabalwela ilungelo loluntu endawonye lentatheli zindaba edumileyo uDumisani Muleya. Bebexoxa ecingweni lo Praxis Jeremiah Way Studio 7. Kwezemidlalo lamhlanje inhlanganiso eqondisa ezenguqo izifa ithi sezisiya emaphethelweni inkulumo zokudinga usekelo lwemali ezancedisa amaqembu akuPremier Soccer League i-sponsorship. Kubika uJoseph Njanji.
Inhlanganiso yezifa ikhangelele ukuba ensukwini ezilandelayo yethule isivumelwano esilwebelane leyinye inkampani yokucatshangelwa ukuba ngeyabomakhalekhukhwini ye-Net One. Yona izafaka imali ezasetshenziswa ngamaqembu amela ilizwe emdlalweni wenguqu. Lesi sivumelwano sisagoqela wonke amaqembu amela ilizwe emdlalweni wenguqu, kucelela besilisa lakucelela besifazane. Lokhu kuza ngemva kokuba usomabhizimisi iWicknell Chivayo ekhalale ukusekela inhlanganiso yezifa ngemali ngemva kokuba abamaphephandaba beveze ukuba umqeqeshi weqembu lesizwe uKalisto Basua ubengatholi iholo lakhe okwenyanga ezimbili. Loba nje na uChivayo wathembisa ukuba uzabe emholisa. Loba kunjalo umongameli wenhlanganiso yezifa uPhilip Chiyangwa ubikwa echayele ihlombe uChivayo ngosizo aluphe inhlanganiso yezifa kanye leqembu lama-Warriors. Esithi akula muntu oseke wakwenza lokhu selokhu ilizwe lathola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Iqembu lama-Warriors liphakathi komkhankaso wokudinga amaqembu azaphatheka kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ngomnyaka ozayo ozaqhutshelwa elizweni leGabon. Abafana beZimbabwe basalelwe imidlalo emibili njalo bazadlala leqembu leMalawi kanye leqembu leGuinea. Impumelelo yale midlalo iyezatsho ukuba baza kuyadlala kweleGabon lobahatshi. Kodwa iqembu leZimbabwe lidinga imiklomelo emithathu kuphela ukuze libe leqiniso lokuba liyedlala kumncintiswano weAFCON. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Elitala uJays Marabini uvoka Ndlovu ugqiba uhlelo esithi Ntombenhle. Ukuzigqiba ezohlelo ezosuku sikhangele bezihamba phambili. Inkulungwane zabasekeli be-MTCT zitshengisele lamhlanje eHarare. Kuhlelo lezemaphandleni besise-Beitbridge okungesinye sezigaba ezihlaselwe indlala lonyaka. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo. Untungamilinkomo lilala.